isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walomkela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 28 lwezi 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje. I'm going to go to the government.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama ezinjengama-drink ukuthi kube kusemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo.
Ele Zimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Umncintiswano wemidlalo yenguqu e-World Cup eQatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abamela izigaba ezijeneyo edale lepalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare. Wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo. Unumzana Jacob Mudenda, umsomlomo wedale lepalamende, uthi kube liphutha okwenzakale namuhla. Umudenda uthembise ukuthi amalunga edale lepalamende azanikwa amafutha epetulo njengenhlala yenza. Kodwa amanye amalunga edale lepalamende athi kunengi okubahluphayo. Bathi sebexotshwa emahoteleni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukubhadala imali efunakalayo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana kuCaca Phulu omele inkulumane edale lepalamende.
Last week, lapresidenti edale kwale parliament, sitshelwe ukuthi akula ma-fuel awokuphendula. Iparlamenti lile problem enkulu of late ngokuthi izimali zabo azidispenswa ngu-minister of finance. So okucina kuzenza ukuthi izinto eziningi okumele zenzakale kuze siqhube umsebenzi wethu kazitholakali. So i-fuel le zithathwa nezibambo ngumzekelo zonje ukuthi nge-Friday sekumele siphenduke. Abantu vele abanye kwamele baphendule ngabo-Thursday ntambama. Abantu batshelwa-ke nge-Friday khona lapho ukuthi akuna-fuel. So nxa uhambe ungazilindelelanga ukuthi ube ne-extra money on your pocket ugcina usiba standard ngoba lapho olala khona yabo usuphumile ngapha awunafuel yokubuyela koBulawayo. So into ekhathazeka abantu abaningi kakhulu. This week kumele sihambe kuma-post budget committee meeting but again akula fuel ukuya khona ngale. So ukuthi kumele sizifakeze ukuthi sihambe khona ngale for this week and ekuphendukeni no guarantee yokuthi get fuel.
Kuvele kuyimalini ukuthi umuntu ajayele imota yakhe esuka koBulawayo esiyafika eHarare lokuphenduka nxa ukuthi kungabhadalanga idale lepharlamenti?
Ngibonika ngani ukukuthela i-food tank emotweni sekusuka ngemota yakho ukuthi inganani on average will cost you $100. It might even be more, not sure. But it will cost you $100. It will cost you another $100 to come back. So it depends on whether you have to get a rare like a porter, kangakanani. Roughly, for example, close to $200 just on fuel. But also, ungabuya lapha koBulawayo kubhode kukhonfuse ukuhamba ku-attend imihlangano eminingi etshiyeneyo khona ngale eHarare lakuya kubhoda u-attend imihlangano etshiyeneyo. So these are some of the costs ezikhona. Enale $200 engutshela ngayo yiyo umholo wonke ka-member of parliament. So it becomes extremely difficult to execute your duties. Izindawo zokuhlala nazo-ke zingani ziyakhathaza.
Umnumzana uCaca Phulu umele inkulumane edale lepalamende besixoxa laye ekoBulawayo. leZimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi eKariba ngenxa yokwehla kwesilinganiso samanzi edamuleli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ebona ngohlelo lwamanzi eZambezi River Authority balobele inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company bebazisa ukuthi lelinyathela lithethwe ngemva kokuba eleZimbabwe selisebenzise amanzi edlula isilinganiso esivunyelwane leZambia. Ukumisa ukupheka ugetsi eCariba South kwenzelwa ukuthi kungancitshwa yonke iCariba, kunanzelelwa futhi ukuthi kungekelwa ukusebenzisa ngendlela amanzi aseleyo kuyenzeka aphele masinya. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, uthi impilo isizaba nzima ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuyadanisa, shocking news kubahlali bakoBulawayo leZimbabwe jikelele. Besikhangelele ukuthi khona maybe njengoba vele onamagetsi ehlupha, sicabanga ukuthi ngeke kule improvement enye eyenziwayo. Kade sesinanzelela futhi ukuthi khona sesibona sokule statement esithi khona kuzaba wesi. Asizwisisi ukuthi kanti abantu ngale Kariba, ngoba iminyaka yonke isikhathi sonke kuhlala ngani kukhalwa ngokuthi amanzi akusela manzi, akusela manzi laphana, akusela manzi. Pho sesiya kwenza njani? Izakhamizi hayi, ngibona ngani ngodaba lolu asuze maybe lusiphathe kahle. Besikhangelele njalo futhi sikhangelele ukuthi khona njengoba sisiya ku-festive season lapha ngo-December, ziningi izinto ezenzakala ezindlini lapha.
Umnumzana Bhekizwe Ntuli oqhuba ibhizimusi eKelvin North uthi amabhizimusi ayafa ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu, ngoba amabhizimusi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama, ezinjengama-drink ukuthi kube kusemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo azabe emisa ukuthi amafriji ethu asebenze. Njalo singakhangela njalo ukuthi amagetsi lawo nxa ehamba sithenga i-petrol kumbe i-diesel yama-generator ngenye indleko ebakhona ebaphezulula le esiyijayeleyo. Okusho ukuthi kuzakhangela njalo kungene lasezintengweni zethu okuzafanele zikhuphuke.
Unkosikazi Nobuhle Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuzaba nzima ikakhulu ezibhedlela nxa kungahlala isikhathi eside kungela magetsi.
Kuyadanisa ukuthi akula mizamo eminye ebekiweyo ukuthi kungabi lento enje, okuthi ngabe kukhona okunye abakubekileyo okukhangelane lento ezinje ukuze kuvikele ukuthi kungabi lama-hours amaningi kungela magetsi. Ngoba kuyadanisa ngesikhathi lesi esiyakiso sekhisimusi, izinto eziningi ziyonakala elizweni khona kuvele kulobunzima khathesi. Kuza kuba njani ezibhedlela?
Idamu laseKariba yilo ebelipheka amagetsi amaningi elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lezinye indawo eziphehla amandla kagetsi. Idamu leli belisenelisa ukuphehla amandla kagetsi angaba ngama-megawatts phose amakhulu ayesithupha, i-598 megawatts, kulandele iwange yona ephehla ama-megawatts angamakhulu amathathu, i-300 megawatts, kulandele imunyathi ngama-megawatts alitshumi lanhlanu, i-15 megawatts. Kuthi iBulawayo leHarare okwakhathesi akula magetsi aphehlwa khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Water Authority yiyo eqondisa umsebenzi wokuphehlwa kwamandla kagetsi edamini leKariba phakathi kweleZimbabwe leZambia. Ibika njalo ukuba okwakhathesi amanzi okufanele aphehle amandla kagetsi aseyehle ngesilinganiso sokwedlula okune ekhulwini, i-4.6%. Yengeze ngokuba okwakhathesi kufanele kumiswe ukuphekwa kwamagetsi eKariba kuze kufike kuzibandlela womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakabotshwa abantu abangene endlini yokukhonza uNkulunkulu e-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg kwele South Africa bathathela inceku zenkosi izikhwama ezilemali, ama-laptops lokunye. Amapolisa atshele iStudio 7 ukuthi badinga ngamehlo abomvu abantu abenze ihlazo leli. Umfundisi Israel Ntshangase omele ibandla le Seventh Day Adventist Church eJohannesburg uthi izigebengu lezi ebezithwele izibhamu kazidubulanga muntu njalo kazithathanga imali yomnikelo. Ntshangase uthi zethusele abantu abalaliswe phansi wathiwa befake konke abalakho emgodleni emnyama yokuthwala izibi. Uthi basele bethudibele bakhahlanyezwa izigebengu lezi ebezimbalwa. Lokhu ngokwesithathu ukuba izigebengu zingene endlini yokukhonza uNkulunkulu eJohannesburg zithathela abakhonzayo impahla etshiyeneyo. Kula bantu abaningi abadabuka eZimbabwe abakhonza eSeventh Day Adventist Church eJohannesburg Central. Akasizwe uNtshangase ekhuluma ngodaba lolu.
Hey man, kuhle kusika nje abantu lapha nabangena endlini esabatheli khonzo. Inkonzo on during divine hour bangena bakhiphe ibhamu badimanda ama-valuables abazalwane bephethe ibhege emnyama plastic bhege emnyama labe bethe adrophe khona ama-cellphone badrophaka abazalwane babalalisa phansi and then bethethe ama-cellphone nemali ney'khwama zabazalwane yase beyaphuma bahamba ngenjaloko.
Singathi abajanga muntu abakhiphanga uvolovolo
abashanga muntu abazange badubule muntu amavolovolo bebaphephe nje zange badubule mani.
Bebesithini mfundisi lawo kathi khona khonapho? Uboneni konapho?
Mina bengekho bengikwenyinkonzo sikuyaselanye uma sengitshela umdala ukuthi this happened. So nase ngiyithola-ke indaba sebexoxa-ke ukuthi ngisenzeke lokho eseqedakiswe njengamanje.
Yeyi, kuyakwenzakala khonokho endlini yokukhonza abantu?
Hayi hayi hayi, South Africa kuyenzeka ngoba singabe sithathu thina njengamanje la eJohannesburg. Other two churches bawenzile ngiba sebefikakela kithi nakithi.
Singathi sebebojiwe yini abantu laba kumbe lizokuthwala?
Abakaboshwa-ke cha, abaphoyisasaphele abakaboshwa.
Laba abakhonza khonapho bathathelwe ama-cellphone, bathathelwe izikhwama, lonke lokhu bathini khonamanje?
Bathukile, obviously bathuke kakhulu. Bonke nje basuyesafune ne-counseling yebandla sawenza-ke Sunday.
Singathi-ke qhubeka mfundisi.
Sazo provide-ke manje ama-individuals i-counseling oba sibe-group counseling Sunday.
Yes, singathi-ke nxa sikhangela mfundisi khonapho bathathelwe ama-cellphone, okunye kuyini ababathathele khona?
Cellphone money and two laptops. Ama-laptops ngawenkonzo babili. Of course nama-bags kabomama bawathathile-ke na.
Singathi bekugcwele abantu abaningi khonapho?
Over 300 people ayibe lapha, close to 400.
Bese kuyenziwe khonokho kuthiwa yikunikela imali?
Yes, bese kwenziwe ukunikela. So lathi zange bayifune leyo mali.
Ngoleyo abayithathanga?
Abayithathanga lecha.
Kungani bayisabile?
Angazi mina ukuthi noma mhlawumbe bengiyona i-emi yabo mhlawumbe, angazi.
Umfundisi Israel Ntshangase yisikhulumeli se-Seventh Day Adventist Church. Sixoxe laye ese-Johannesburg Central. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda usengezelele isikhathi sokwaliswa kwabantu kuhamba-hamba njengendlela yokumelana lomkhuhlane we-Ebola eziqintini ezimbili zelizwe lakhe ezeMubende leKasanda. Umkhuhlane we-Ebola kubikwa ukuba usubulele abantu abedlula ama-55. Eli Ghana libikwa ngelinye lamazwe ahamba phambili emhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika ahlaselwe kakhulu ukugudeka komnotho i-inflation ekusilinganiso sokungama-40 ekhulwini 40%. Lokhu sokubangele ukuba isisindo semali yalelo lizwe iwe ngesilinganiso sokuyingxenye yekhulu nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Izisebenzi zikaloliwe kwele Austria sezisungule uhlelo lwazo lokukhalala umsebenzi zifuna ukuba zingezelelwe imali ngemva kokuhluleka ukuvumelana ngesilinganiso okumele zengezelelwe ngayo. Abenhlanganiso ebona ngomkhuhlane wevukuzane e-Cancer Association of Zimbabwe bathi sesiqhunga isilinganiso sabesilisa ababanjwa ngumkhuhlane we-prostate cancer eZimbabwe. Lokhu bathi kubangelwa ikakhulu yikusilela kolwazi ngomkhuhlane lo osokudinga ukuthi kuqiniswe umsebenzi wokusabalalisa ulwazi lokuthi bangazivikela njani kuleso sifo kumbe ukudinga uncedo lokwelatshwa kusesemasinya. Umark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abe Cancer Association bathi bakubone ukuqakathekile ukuba kuthuthukiswe umsebenzi wokusabalaliswa kwembiko emayelana nalesi sifo ukuze abantu bezivikele ngoba sesisiba yingozi uzulu engananzelele. Umnumzana Love More Makuriro Fawali Nhlanganiso uchasisa kabanzi.
About 80% of the cancer patients are coming.
Isimo sokuthoba minwe mibili ekhulwini sezigulane zemvukuzane zifika esibhedlela seziphuzile. Isifo lesi sesikusimo esibi.
Impumelelo yenhlolisiso yabohlangothi lwesiphala seZimbabwe National Cancer Registry uMakuri Rofa uthi iveza ukuba inani labantu elibanjwa ilesi sifo lilokhe liqonga elizweni.
We are seeing that the prostate cancer cases are increasing every year and also we are seeing a lot of black males.
Sibona ukuthi lesi sifo silokho sikhonga minyaka yonke njalo sibona nabelisidisa abensundu abale 40 years kumbe 45 labo sebehlaselwa.
Uqhubekela phambili ethi i-prostate cancer isihlasela njalo labensundu babesilisa beleminyaka engamashumi amane kusiya kwengamashumi amane lanhlanu kusiya phezulu njalo sesikhanya sidala umonakalo omkhulu.
Prostate cancer contributed 11% to the total cancer incidences.
Njengomzekeliso, ngomnyaka ka-2018 i-prostate cancer yengezelela isimo sokulitshumilanye ekhulwini kusifo se-cancer. Kuleli yaphinda yengezelela isimo sechumi ekhulwini semfa yonke ebangelwa isifo se-cancer.
Ngomnyaka ka-2018 inani lababulewe yimvukuzane seliphose lafika kunkulungwane ezintathu 2743 ikanti-ke isilinganiso sokulitshumi ekhulwini labo bebulewe ngumhlobo we-prostate cancer. Udokotela Thandolwe Nkosi Makhubaza osebenzelana lehlanganiso yePadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi ukusabalaliswa kolwazi kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo bafundisana labesilisa bonke abagoqela izifundi zemakolitshini bebanikeza ke ulwazi kunye lokuthi bangathola usizo ngaphi.
Silawo ama-centers izibhedlela esisebenza lazo especially sijongi i-Mount North leHarare. Silama-centers ama-facilities awesibhedlela esebenza lawo.
Othi la maklinikhi abesilisa athiwa ngama-men's clinics lawo aphatheka kulolu hlelo ethi obaba ngabe belomkhuba wokusebenzisa izibhedlela kusasele sikhathi bengagijimeli imithi yesintu abengelaqiniso layo.
Khathe siyabe sikhangela obaba ukuthi babe ngabantu abaphila bephila kahle besebenzisa izibhedlela bili. Bayandisa obaba ukugula ezethwale yinqola sesingenqola sesiye esibhedlela. Ubontehle zenqolelo wazithi ubaba lo ugule waze wathwalwa kumbengele phakathi kwebhara vele.
Umnumzana Wakson Magwara okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Foundation for Prostate Cancer Trust uthi ukusilela kolwazi yilo udubo olukhulu njalo luyingozi.
We encountered about 3 cases where people died 3 days after being
diagnosed. Sahlangana lezi zihlakalo ezintathu lapho abantu abathathu balahlekelwa impilo ngemva kwensuku ezintathu nje kuphela bebanjwe bele prostate cancer.
Uthi ujabuliswa lusekelo abaluthola kugatsha lwezempilakahle olusenza benelisa ukufundisana labesilisa phezu kwalolu dubo. Inhlanganiso yeCenter for Disease Control and Prevention ethi izibonakaliso zeprostate cancer zigoqela udubo olubhekana lowesilisa lapho-ke efuna ukuchitha amanzi, ukubona igazi kumchamo wakhe, lobuhlungu bamathambo omzimba. Incitshi zithi lesi sifo singeneliswa ke ukwehliswa kumbe ukuvikelwa ngokuhlolwa lokwelatshwa kusaselesikhathi. Ukudla okwakha umzimba, ukulolonga umzimba okuthiwa ngama-exercises, lokutshiyana lemikhuba efana lokubhema ugwayi kumbe ukunatha okwedlulisa amalawulo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke FIFA World Cup 2022 eQatar.
Umncintiswano wemidlalo yenguqu eWorld Cup eQatar, amaqembu amakhulu aphuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Imoloko ngiyakuqala kumaqembu ezwekazi le-Afrika unqoba kulimdlalo ngemva kokunqoba iqembu le-Belgium 2-0 izolo. Kwathi namhlanje emini eleGhana lalo linqobe i-South Korea 3-2. U-Ezra Chisaspanda usethulela lolo daba.
Imidlalo yamkelwa ngenjabulo enkulu ngabeZimbabwe. Inenge lesithi lokhu kwenza babe lesikhathi eside behlezi lemuli zabo bezilibazisa bendawonye bebukele imidlalo le kumabona kude. Omunye setshona endlini lemuli yakhe ngumnumzana Morten Ngwenya, wayengumsekeli kamdlidlalo weqembu lenguqu le-Highlanders.
Inguqu le okuthiwa i-World Cup sisihlanganisile nje thina njengemuli. Uyazi umuntu wayehambe nje umfazi siyani kade sizibona lemuli yethu labantu abethu. Uzabona igame kade mnandi kakhulu, igame ye-German ne-Spain abadlale kuhle kakhulu, basitshengisile nje uzulu wonke emhlabeni ukuthi hhayi nabanikazi bebhola. IMorocco yona kade ngelamabizo amaningi abantu esibaziyo abadlalayo i-team ye-Africa, kodwa idlale kuhle kakhulu.
Umnumzana Brighton Moyo uthabumanzi ngemva konqoba kweGhana 3-2 isidla eleSouth Korea.
Senjabule kakhulu bakuthi uthi iGhana iwinile, senjabule kakhulu athi i-Africa kuyakhanti siyaphumelela yo. Hayi, ngijabulile kakhulu sho. IMorocco nayo iwinile nayo isingenini, of which siyaqhubeka siyaphambili. Khana kumnandi sibi.
Amaqembu amakhulu kwezenguqu usegenqulwe ngamaqembu amancane kulimdlalo osomalise abantu abaningi. Umnumzana Omega Spanda ingcwethu echubula ezemidlalo uthi amaqembu amancane adlalisa abafana abancane yikho benqoba.
Itshintshile ngoba ama-team lana awakuthiwa amancane amazwe yiwo adlala okumangalisayo. Ungakhala i-Saudi Arabia elabafana abancane and babuye World Cup abakhotshwa ngukhotshe Africa urena wakhotshe Zambia thathi i-AFCON. No, wakhotsha le Contivo. Ungakukhangela khona lokuthi ziperforma njengabo USA, o Argentina, labo Belgium, o German. Mina ngokubona kwami imbono yani bayehlulekile kakhulu. Ngoba lokho besenza ama players amadala, lokho kuthiwa amadolo, amadolo kasavumi. Asavuma ukuthi badlala ibhola bayehluleka.
Unkosikazi Sabelo Sibindi ngunompembe wokuqala wesifazana weZimbabwe ukutshaya impembe kumdlalo wenguqu. Ubonga iFIFA ngokukhethwa kwakuqala abesifazana ukuthi bathaye impembe kwimidlalo le eQatar.
Kuyavongakala Sibindi, sesikubonile iFIFA isizamile ukuthi ithi ibise omama labo ukuthi babe khona kule stage. Siyakubongela kakhulu, kodwa sithi nga kuyenzeka sibone omama abaningi labo bephiwa ithuba elokubana babe kuleso stage. Sesibabonile nompembe bangkhona, kodwa sithi bangenza ngcono kulalokho abakwenzayo. Abanye bakhona bangenza ngcono. IFIFA iyenze ukuthi onompembe babe consistent.
Lanxa imidlalo ijabulisa uZulu, iningi alenelisi ukuyibukela ngenxa yokuselakala kamandla kagesi ahamba ngezinye izikhathi bephakathi kokubukela i-load shedding. Umbekezeli Masuku uthi uzwa buhlungu engaboni ibhora.
Amagesi ayahamba kakhulu, ikakhulu njengathi emagogo ngapha vele ahle ahambe ekuseni senze ukubukela ibhora kwesisikhathi ethawuni kumbe ebhawa nxa i-generator light yo lakho vele akuchazi ibhora kwesisikhathi limnandi uzibukelela wena endlini.
Elinye iqembu le-Afrika iCameroon yenze 3-3 lele Serbia, kwathi Ghana yathaphuza e-South Korea 3-2. Kukanti iBrazil sidibene kwamandla le-Switzerland, umdlalo ususiye emaphethelweni. Namhlanje 9 ntambama iPortugal ingqikelana lele Uruguay. Ngimele Studio 7 iCameroon u-Ezra Chisaspanda.
Siloko zikudaba olufanayo, babikwa bebaningi abantu abathi babhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni yalonyaka ye-World Cup kwele Qatar. Omunye wababheja kakhulu ngumnumzana Fundani Ndimande ohlala elobhengula West kobulawayo.
These days njengoba kungama World Cup onala ukuzama nje inhlanhla ayakhangela la ama-od laphana ukuthi kungenjani ubone ukuthi itimo ubone ukuthi ibhora yalibekelukelayo ngabona ukuthi kule timo oyinanzelelayo ukuthi ngawina uhamba khona ngale ezindaweni okubheja khona uyifakele imali itimu liyana kodwa phela i-risk le ithimu esayenze zabo-finance kukhangelwa o-risk labo-return so i-risk ingaba nkulu kakhulu ukuthi ube-return inkulu kakhulu kodwa ungaziwa phela sekufuna abantu abale nhliziyo ezikumelayo ungafaka imali yakho yonke sungagcina siyilungelayo sesikulepho kunandulelwa laziyagcina siyi-addict yakho so kuyasiphakhe loko into lokho
wena singathi la uyabheja sibiloko mangalisayo so akusitshela ukuthi sometimes uyabamba kumbe uyabamba kumbe hatshi
hayi mina ngiyake ngibambe eduweni ngibenisamthi amaswazi lapho ngithe ngabheja khona hhayi ngiyabamba angibhekeli igeme engiyibona ukuthi angiyizwisisi ngingabona ukuthi namhla kudlala le lale ngiyabe ngibona ukuthi amathimu angikhona sibili ngiyawazwisisa okuthi ngangifake imali yami hhayi ngiyayithola sibili nabaphansi bangenele asibili zincediseke ngibambe sibili
So singathi nxa sikhangele sibili ubheja lapho uthe ubambe khona sibili uyabe ubheje ngemalini njalo besithola malini wena phela uyazazi ezomnotho lezi
mina kahle kahle ngithande ukufaka yona le idola bese ngifaka amathimu amaningi usually the number of teams owafakayo le return yakho iba ngikudlanyana sibili ikakhulukazi ngiyafaka ama-ods anganandina uyathela itike nakho ufaka idola umbe wafaka amathimu afika 6-7 yabe selitshatha ilikhonale kubo 3000 kuboyi kodwa mina nokwafaka bemalutshwane ngafaka labe ne-4-5 akwanisasile ukubamba o-50 efikisteyesa ngedola
kusho ukuthi phela kuyadlaleka ye
ye hayi khona kuyadlaleka kufuna isineke lokulandelela njibe wazama aqembe engugqi lapho ukuthaminzwa
ye kodwa abanye abacinise be-addicted lokhu ukuthi vele sitshona khona ngale
ye hayi kwenzakala mfokamtembo yende into ebhahe kakhulu lapha kobulawayo ngasikhangela ungahamba khona phane kubomozi lawafrika bet noma ngasiphi isikhathi selanga sola kulabantu okuthi ukuthi sokulabantu asebesebenza khona sebevukele ekuseni vela basayile emsebenzini umsebenzi wabo sekuyikhonokho sebetshona khona liviki yonke siyaye bebhizi sebengena kumabhiza phela kuningi ngokubhejayo la sebhora kuphela bangena kumabhiza banjeni kulawani abathi ngama-virtual soccer adlala kungelabantu sibila beqiniso abedlala kungabepopayi
lo ngufundani Ndimande obhejela amaqembu ajeneyo asemdlalweni ye-World Cup kwele Qatar sixoxelayo eselobhengula West kobulawayo umbiko esisanda kwethu uthola khona manje uthi iBrazil inqobe eleSwitzerland 1-0 emdlalweni ye-World Cup. Kulesidoku namhla sihlolisisa umncintiswano we-World Cup owenzelwa kwele Qatar. Singakehlukani isihlobo othi sikhangele iindaba ebezikhokhela namhlanje. Abamela izigaba ezijiyeneyo edale lepalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo. ELizimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Kumncintiswano wemidlalo yenguqu ye-World Cup eQatar amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lolwamhlanje. Oliver Lesayo umthembo sithemba uGibbs Dube bilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.